Uhulumende wethu nje usefiza egcikeni ukuthi into ayenzayo kasayazi njalo ukuvikela amalungelo kaZulu kasakuqakathekile singoba ukubotshwa kanye nokumiswa phambili kwedali kukaNkathurhwe akula ngitsho nje lamqondo owodwa okuvizayo nje kodwa yikuhlukumeza nje abantu bonke abawaziwayo ukuthi ngabantu abaphikisana lohulumende. Uhulumende usezimisele ukuthi asebenzise umthetho njalo namapholisa ukuthi ahlukumeze uZulu ukuba kuyinto nje engekho emthethweni njalo iyinto nje engasontsha ngoba siyakwazi ukuthi uhulumende okhokhelwa iZANU-PF yinhlala yenza yakhe njalo nje kubandile ekwenza nokuhlukumeza uZulu nxa uZulu ephikisana nombuso kahulumende okhokhelwa iZANU-PF.
Lona udaba lweimpala karentali lokuthunjwa kukaMotshehiwa uthini ngalo?
Savila nje sakukhuluma sakutsho nje kumzwa kuthunjwa uItaitamara ukuthi hayi uZulu kasafuna ukuthi kube into eyenzakala elizweni laseZimbabwe lapho okuthunjwa khona abantwana beZimbabwe. Kodwa-ke uhulumende kakuqakathekisi lokhu ngoba olokhu esiya phambili ethunjwa abantwana bakaZulu ngalokhu akusebenzisayo ukwethusela kanye nokufuna ukuhlukumeza uZulu. Le yinto kumele siyale njalo amazwe wonke nje jikelele kumele abambane akhulume ngelizwi linye ukuthi akulunganga ukuthi uhulumende nxa engawelelani embonelweni lamahla bezulu abo bagcine besebenzisa ukuwathumba njalo nokuwayethusela ngesehlakalo lesi esayenziwayo lapha ngoba yinto ebuhlungu kakhulu njalo ngesilungu bayithi i-trauma yakhona ayi-experienceayo uyagcina esifa enayo esingayithi nje yi-lifetime experience yakhe okuyinto engalunganga kakhulu.